ujamisa ucholokhu emhlanganweni lentatheli zindaba wokuchathisa ngodaba olukhwezwe emthethwandaba weConcord lokuphikisa impumela yokhetho lokudinga umongameli. Abekhomishini ebona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission bethula impumela ethi umnumzana Emmerson Mnangagwa nguye onqobe kulolu khetho, okuyikho okuphikiswa nguChamisa emthethwandaba weConstitutional Court esithi yena unqobile. UChamisa uthi kungalesi sizathoke abomanyano weSADC njengomzali wamazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika kumele asize luqhutshwe ngendlela lolu daba impumela yalo yamukelwe ngokuthula.
When you have parents, when you have an auntie, it's not a question of trust, it's a question of respect. We respect them.
Nga ulabazali, ulobabakazi kakusidaba lokuba uyabathemba na loba hatshi. Indaba yokubonisa inhlonipho, siyabahlonipha ngoba yibo abalondolozi bakulesi sigaba. Kungakho sithembele kubo, ngoba beyibo abalondolozi bokuthula, ukuhlaliseka nokuhlonitshwa kwalesi sigaba. Kungakho thina sikhangelele kubo, sigijime saya kubabakazi wethu iSADC. Sikhangelele ukuba bazowulungisa lumtshado osukusimo esibi ngenxa yokwenza kwabanye bethu abakuzano PF abahlukumeza abanye.
Okusekelwe yisikhulumeli sikamnumzana Chamisa uDr. Nkululeko Sibanda, uChamisa uveze njalo ukuba kungasisikhundla sikamongameli kuphela esiphikiswayo, sekulezigaba ezimbalwa lapho abafumane ukuba abe-MDC Alliance banqobe lapho kwaziswe ngabeZEC ukuthi abezanu PF banqobile asebe kuphikisa. USibanda ugcizelela lokhu.
Ye, uPresident uthi yena kathesi senama MPs angu 21 asechallenge kutshengisa ukuthi kawinanga ngendlela ephumeleleyo.
Enye yengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Jenesani Ntungagwa uthi akulankinga lokho kuthiwa nguChamisa ukuba ulesiqinisekiso sokuba impumela yemthethwandaba izokuba ngenjani, kodwa okukhulu ukuba uZulu alinde olwesithathu ukuba luzobalethelani.
UChamisa ulayo, uMnangagwa layo ulayo, khonapho akusakhanya ukuthi ole confidence yeqiniso kuyini. Kodwa ke mina ukubona kwami uChamisa layo uzamile ukuthatha inyathela. Kungaphuma kungayisiyonto engamnceda, kungaphuma kuyinto engamsiza. Kodwa inyathela leli elokuthi bahambe kumthethwandaba, lakho kuyakhanya ukuthi uMnangagwa kakho kalali lula, ngoba laye ucine edinga leya amagqothake, kutsho ukuthi kukhona udaba olukhona, into engayitsho kwakathesi.
UNtungagwa uthi umahluko khona kuphela ngalolu daba nxa seluqathaniswa leyenziwa ngumuyi umnumzana Morgan Tsvangirai laye owake waphikisa impumela yokhetho, yikubana idale lomthethwandaba livumile ukuba luhlaziywe udaba olukhwezwe nguChamisa.
Umahluko okhona ukuthi khona umthethwandaba uzanika indaba le isikhathi. Ukubona kwami yiwo phela umahluko ongaba khona. Into esihluphayo la ukuthi laba abamela i-asithi ngamajaji babegcotshwe labo ngukhulumende, kaningi izikhundla zabo ngabantu bakahulumende, singathi ngaba-civil servants basebenzela ilizwe beholiswa ngukhulumende. Ukalutshwana ukuthi umuntu elume isandla esimnika ukudla, esimnika isithwala. Ukubona kwami umahluko ngaba kuphela isikhathi ezokuthi hayi njengenyathelo labakhona, hayi sikhona ukulalela, kodwa ke ukuthi impumela ibe yiyo ezanceda uChamisa, hayi khonapho asimelele nisibone.
Abe-MDC Alliance bathi ngaphandle kokukhweza udaba lwabo emthethwandaba ukuphikisa impumela yokhetho lukamongameli, zikhona ezinye indlela ezizosetshenziswa ukwenza iqiniso livezwe lanxa bengasatshongo ukuba manyathelo bani azolandelwa ukukwenza lokho. Bakhuthaza uZulu ukuba athandazele olwesithathu ukuba kube yimpumela ezasebenzela uZulu ezokwethulwa ngomahluli bedale le-Constitutional Court, njalo athandazele ukuthula elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.